Zwiminga.
So kuyizika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba esiphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Olamukela kwe Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 13 kuNhlangula 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
So siyathokoza kakhulu ke ukuthi umthetho wendaba usinqume ukuthi ludaba oluqakathekileyo okumele lubanje masinya ngesiphangiphangi. Kuyinto enhle kakhulu ebesevele sikhalela, siyathokoza ngakho kakhulu lokho.
Umthethwandaba waphezulu we-High Court usinqume ukuthi kumele luthethwe ngesiphangiphangi udaba lokuthi ugwalo lwe-voters roll kanye lependa ezasetshenziswa kudlule kuhlelo lwe-tender.
Mbona njengani kuzaba le ledetho enkulu kakhulu emashingo. Okwakhathesi imashingo khanya njengani abantu abaningi bafuna ukuthi i-MDC ingene. So i-MDC ingazuza amasithi amalinganyana ukudlula i-2013.
Enhlelweni esikhangela ngokuvota kwabantu esigabeni ezehlukeneyo lamhla sesigabeni semaswingo okuyisigaba esidume ngokuba lenkokheli ezikumabandla wonke elibusayo laphikisayo. Uhulumende weMelika ukhathazekile kakhulu ngokungenela kwezombusazwe okwenziwa libutho lelizwe osekudinga ukuthi bafakelwe imigoqo lapho sebefisa ukungena kwezombusazwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umthethwandaba kamanje lamhla wesule icala ebelisetheswa owayeyisiphathamandla sikahulumende umnumzana Xavier Kasukuwere elokuphuma elizweni ngokungekho emthethweni ngoba isithi usuthisekile ngokuthi ngempela impilo yakhe yayisengozini aze abaleke. Umthethwandaba lo uhlole indlu kamnumzana Kasukuwere izolo eHarare lapho okubikwa kufunyenwe ubufakazi obugoqela inhlamvu zempopo obukhomba ukuthi wadutshulwa kulindawo ngesikhathi wayengumongameli umnumzana Robert Mugabe esuswa embusweni phansi kohlelo lwe-Operation Restore Legacy ngomnyaka odluleyo. Ngakwelinye icele umthethwandaba ophezulu we-High Court unqumile lamhla ukuthi kufanele luthethwe ngesiphangiphangi udaba olukhwezwe libandla le-PDP elikhokhelwa umnumzana Tendai Biti olokuthi ugwalo lwe-voters roll kanye lependa ezasetshenziswa kudlule kuhlelo lwe-tenda ukwenzela ukuthi wonke umuntu akwazi ukuthi kutholwe kuyiphi inkampani. Umnumzana Edwin Ndlovu isiphathamandla se-PDP uthi bekumukela ngentokozo lokho okwenzakale lamuhla.
Kakhulu siyathokoza kungenye izinto ebesikhuluma ngayo si-MDC Alliance ukuthi sifuna ukuthi lathi sithatheke ekuprinteni kwalawo maphepha sibakwasisaprinta ngaphi azabe menjani kuprintwa amangaki yiphi company njalo njalo. So siyathokoza kakhulu ke ukuthi umthethwandaba usinqume ukuthi ludaba oluqakathekileyo okumele lubanje masinya ngesiphangiphangi. Kuyinto enhle kakhulu ebesevele siyikhalela, siyathokoza ngakho kakhulu lokho.
Ye kodwa isikhathi ke kungaba lempumela eliyifunayo, isikhathi esiseleyo libone ngani singafeza lokho elikufunayo.
Isikhathi sinengi kakhulu ngoba nxa sikhangele into zokuthenda lezi asozinto ezingathatha amaviki, yinto yamalanga amabili amathathu kusaphela iviki sasesithendile. Ngeviki yesibili amaphepha abeseprintiwe esekhona eselindele ukuthi asetshenziswe. Akuso nto engathatha isikhathi kumbe engahlupha, hhayi into nje isikhathi esifitshane.
Ye kungani ibandla lakho kuyilo lodwa elasukuma lakhweza lolu daba emthethwandaba?
Ye sesinesikhathi eside sisebenza izinto siyi-alliance. Yikho ke siyakhangela ke ukungcitshi lobuciko ukuthi ngasisenza into enje kambe ke isiphi ke isandla kumbe iluphi unyawo esingalusebenzisa luhambe luyenze lokho. Yikho ke kwakhanya ke ukuthi ibandla lethu ke umkhokheli we-Stellar Idea oliloya ke uye kumele ahambe semthethwandaba kodwa uyabe losekelo ke lwawonke amabandla kwe-alliance.
Siyananzelela ukuthi emthethwandaba njalo lamuhla esinye isiphathamandla sebandla leZANU-PF umnumzana Kasukuwere icala lakhe lesulwe. Umthethwandaba wathi usuthisekile ngakubone endlini yakhe ukuthi ngempela wayesesabela impilo yakhe. nithini lina njengamabandla ezombusazwe nxa libona umthetho andaba la uvuma ukuthi kuthathwa umbuso kwaye ngumongameli umnumzana Robert Mgabe kwaba lokunjalo.
Ye, owenzakalayo udaba nxa belilungisile bona baluhambisa ke bangaluchushisi ngamandla luqine ukuthi ke balunqobe bona njengestate. Balwenza ke lube wiki ke bathiye kulamalubhozi kwenzela ukuthi umantshi ke ozathetha lolu daba ke amkhulule ke amthole ke ngelaqala ke umuntu ababefisa ukuthi atholakale ngelaqala. Into kakhasuke hayi ayivele isilungisiwe nje. Umajistrate ke kasuye umchushisi ukhangela amafacts abekhona kuground. Babe bemu-advisile ukuthi hayi kumele uhambe kumajustice ufike ukhulume lokhu lalokhu lalokhu lalokhu. Bona-ke bangasa-oppose umantshi-ke uyamkhulula umoya.
Lo ngumnumzana Edwin Dlovu, isiphathamandla sebandla le-PDP elikhokhelwa ngumnumzana Tendai Biti, sixoxela ekobulawayo. Uhulumende weMelika uthi ukhathazekile kakhulu ngokungenela kwezombusazwe okwenziwa libutho leZimbabwe osokudinga ukuthi kufakwe imigoqo yokuthi abakubutho kumele baqale behlale isikhathi bengakavunyelwa ukungena kwezombusazwe. UChris Gande usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuvele kuqula elizimeleyo elimelika elalivakatshele eZimbabwe ngenyanga edluleyo elethulele uZulu welemelika okwenzakala eZimbabwe ngemva kombuso kaMongameli Robert Mugabe. Owethule ukuphathelane lezomvikela umnumzana Allen Noyce uthi akucaci ukuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa nguye na uqobo lakhe ophethe intambo zombuso kulandela ukugenqulwa esihlaleni okwenziwa uMgabe. Esipha imbono yakhe uNoyce uthe nxa ilizwe lifuna ukwenqabela ukungenela kwezombusazwe kwebutho kumele umuntu olisotsha aqale ahlale isikhathi esingafika umnyaka wodwa engakaphiwa isikhundla esifana lesikamsekeli kamongameli. Ugcizelele uNoyce ngokuthi eMelika isotsha lihlala iminyaka emithathu lingakavunyelwa ukungena kwezombusazwe.
Mina ngibona engani sokulomehluko ku-MDC ngoba ababesuke ku-MDC abafana lowashimane Ncube loTendai Biti sebaphendula okwamanje sebendawonye bengabe bengela mali kodwa balengqondo ezikhaliphileyo.
Abantu kade besembuthanweni lo baphiwe ithuba lokubuza imibuzo ephathelane leZimbabwe ngemva kombuso kaMgabe. Omunye osakhulayo ovela eZimbabwe ubuze ukuthi uhulumende weMelika umbona njani umkhokheli webandla leMDCT umnumzana Nelson Chamisa amuthe uhlala ekhuluma amanga. Ephendula lumbuzo umnumzana Bruce Wharton owayekuqula leli uthe uChamisa umbona engumuntu osebenza gadalala njalo okhutheleyo kodwa wavuma ukuthi esinye isikhathi uyake alahle umlomo.
And as I mentioned, I think a cooling off period could be an interesting way.
Umbono wami ngokuthi ngabe uhulumende uyalandela isisekelo sombuso esomnyaka ka 2013 ngoba siya kubeka sobala ukuthi amabutho kumele enziwe.
So I think it's had the dangerous precedent that we got to be really wary of and careful about. I think strengthening parliamentary oversight and civil society oversight would be.
Okunye okube ludaba olusegudwini ibudlelwano belemelika lamanye amazwe afana leChina leBritane. Abanye kade besembuthanweni lo bathi bona kukhanya uhulumende bamazwe amabili la sebesekela uhulumende kaMnangagwa. Ephendula lokhu umnumzana Mark Bellamy laye wayelilunga lequla leli uthe elimelika lisoze liphange lilungisise ubudlelwano lohulumende kamongameli Mnangagwa nxa kungakalungisiswa indaba eziphathelane lelungelo likaZulu leminye imigoqo eyafakelwa ilizwe leZimbabwe nguhulumende welemelika. NgiseWashington DC igama nguChris Gandhi. Thank you.
Abantu abaphila lobugoga kobulawayo lamhlabi belomhlangano ekuseni lecommission ebona ngezokhetho ezek lapho abethule abakukhangeleleyo ukukhetho lalonyaka bekhala ngokuthi indingeko zabo azinanzwa. Anastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi labantu abakhubazekileyo eZimbabwe bayehluleka ukuphatheka ngokugcweleyo kukhetho ngoba iZEC yehlulekile ukunanza indingeko zabo ezingabenza baphatheke lula. Ilunga lecommission ebona ngezamalungelo oluntu eZimbabwe Human Rights Commission unkosikazi Sethule Ncube ongene umhlangano lo uthi bazizwile izikhalazo zabakhubazekileyo. Unkosikazi Sibongile Ndlovu ilunga lecommission ebona ngezokhetho eZEC laye obesemhlanganweni lo uthi khubazekileyo bayancediswa ngabantu abasuke labo emakhaya hatch upresiding officer.
Ekuqaleni like ku-2013 ngale kusiye emuva ubencediswa ngu-presiding officer lomphoyisa lomunye officer we-polling kodwa kathesi umthetho lo oguqulweyo amended act uthi wona umuntu kabuye lo muntu ozamsiza amazi ukuthi lo uzakwenza khonoko akufunayo bayangena bobabili ebhokisini bavote akukho ukuthi u-presiding bomphoyisa bazasondile duzane labo.
Unkosikazi Ndlovu uthi sekumele iZEC iphume lendlela ezizakwenza abakhubazekileyo bazizwe bevikelekile kubudlwangudlwangu bokhetho.
Abantu ikakhulu abangaboniyo bakhala ngokuthi ngabe braille iba yisetshenziswa kuma ballot papers bakhala lange sign language kodwa ke impendulo ukuthi yebo kuqinisekile sibili lathi siconcerned ngakho lokho kodwa sinezelela ukuthi kungenziwa njalo ufuna umuntu lo wonke umuntu uzakwazi ukuthi umuzibani uvotele uzibani so i secret of the vote yabingasananzelelwanga ngakho engikukhuthazayo ukuthi asiqhubeke sicabanga siphumeni lamacebo ukuthi singakubamba kanjani lokhu ukuze at the end of the day onguye ongaboniyo aphume ethokozile esazi ukuthi uvote into ayifunayo uzivotele yena kancediswanga lo wezeki laye edithabile ukuthi umsebenzi uhambile kule secret of the vote.
Umnumzana Killian Dube ongene lomhlangano ophila lobugoga ukhale ngendlela ezingafinyelelekiyo ngesikhathi sokhetho kanye namaphepha okuvota abantu abangaboniyo awe braille angekhoyo.
Indawo esivotela kizo azikho accessible azifinyeleleki for abantu abakhubazekileyo njalo sisiswa lenkinga enye esihlangana layo eyinkinga enkulu esesisekelweni sombuso eyokuthi kumele kuyenzwe ama constitutional reforms endabeni zokuthi abantu abakhubazekileyo ikakhulu abantu abangaboniyo kumele benelise ukubana bavote bengancediswanga bengela abantu ababasizayo esingathi thina phecelezi kufanele ukuthi sithole izinto ezinjengama tactile ballot papers akwanisa ukuthi noma ngubani umuntu engakwanisa ukuthi whether ukhubazekile kumba ukhubazekilanga uyabona kumba ubone uyakwanisa ukuthi usebenzisele lana iballot paper.
Omunye njalo owenelise ukungena lomhlangano unkosazana Sinikiwe Ndebele uvumelane loDube ethi inkinga ekuzek ezigoqela labo zibenza behlehlele emuva bengaphatheki ekhethweni.
Umphakathi ngokwawo uyehlule ukusamukela njengoba sinjalo lathi kwesisikhathi ngendlela esiyikuyona siyehluleka nje ukuthi sizifake ebantwini but kwesisikhathi siyehluleka khona ukuthi umango okumele siuhambe accessibility to buildings okwenza singabi lomdlandla wokuphatheka lokuswelakala kolwazi kokwenza singabikwazi okwenzakalayo ngoba siyabe singaziswanga accessibility to information inzima.
IZimbabwe isifike esibangeni esiphezulu samalungiselelo okhetho olwenziwa ngontulikazi mhla ka 30 lonyaka. I-commission yeZEC isibike ukuba ugwalo loluhlu lwababhalisele ukuvota i-voters roll sebenayo kodwa abakhubazekileyo bathi bazizwa bechiwe phandle kukhetho lolu ngoba amalungelo abo ephulwa nguhulumende neZEC kungenani lokuthi indengeko zabo zafikiswa kuZEC kusase lesikhathi. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Umongameli Donald Trump weMelika ulokhu egcizelela ukuthi umhlangano wakhe lomongameli Kim Jong-un weNorth Korea izolo uvikele impilo zabantu abaningi. Izivumelwano zokuthi umongameli Kim engalolongi izikhali zenyupiki zingalandelwa. Umnumzana Trump uncome umhlangano lo njalo uthi uyamthemba umongameli Kim ngokuthi uzimisele ukuma ukulolonga izikhali lezi kanye lokuphatha kuhle abantu bakhe eNorth Korea. Ingcwethi ezicobongula ezombusazwe zithi umongameli Trump ukhangelele ukuthi isehlakalo lesi sithuthukise isithunzi sakhe kwezokudala ubudlelwano obuhle leNorth Korea njengoba kungokwakuqala ukuthi kwenzakale. Kodwa lanxa kunjalo izijeziso zenotho ezetheswa leNorth Korea zibiba zingasoze zethule kungafezwanga izivumelwano zezikhali zenuclear. Kuhlelo lwabeZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe ole Diaspora Forum namhla sikhangela ukuhlala kwedalele nominations court kusasa. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze selithinte ecingweni lingene kuhlelo. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uhulumende wele Italy usevise umeli weFrance kulelo lizwe embuzisisa ngamazwi omkhokheli welizwe lakhe umongameli Emmanuel Macron othole ele Italy ngokuxotsha abokuza abazama kuzophephela abemazweni aweAfrika esithi lelo lizwe liyephula imithetho yamazwe omhlaba aphathelane labokuza. Umsebenzi lokho ngahambelani kuhlaba enkampani yakwele China ilungiswa amakhalekhukhwini ezithe ngemva kokuhlaliswa ibhiliyoni lamadola iMelika ngokuthengisela incingo abazilungisayo emazweni afana labo North Korea. Isabelo semasingo isabelo esivele sidume ngokuthi yiyona ndawo eyavela igama lelizwe ngemva kokwakhiwa ngamatshe wamanxiwa awe Great Zimbabwe osokuyindawo evame ukwethekelelwa ngabavela kwezinye izigaba zelizwe lakwamanye amazwe. Kwezembusazwe linkokheli ezimbalwa ezivela kiso kumabandla amaningi elizwe okugoqela kuzanu PF lakwe-MDCT okwenza kukhangelelwe ukuthi kungaba nenkokheli elohlonze engaphumakiso inqobe kukhetho oluzayo. Intatheli zindaba yethu Mark Peter Ntambe ukhangela isabelo semaswingo kukhetho oluzayo.
Lesi isabelo silonkokheli ezilodumo ezidabuka kiso ezigoqela umnumzana Simon Muzenda, Edson Zobo, Walter Mzembi, Shubai Mahofa labanye abebandla leZANU-PF kukhandila kunkokheli zebandla eliphikisayo leMDCT kulomnumzana Nelson Chamisa laye edabuka kiso. Kusukela ilizwe lithola uzibuso ngomnyaka ka-1980 lanoba iningi lihleli livothela iZANU-PF kuba lokuxokozela lokudonselana kanye lokuba lamaqhuku alandela omunye umkhokheli phakathi kwabaye bebekhona. Kunje laloba abamabandla aphikisayo bebengagcinwa kangako kulesi sabelo kuZANU-PF uzananzelela ukuthi kulabanye ababesekela umongameli Emmerson Mnangagwa esesengumsekeli kamnumzana Robert Mugabe abaxotshwayo lapho exotshwa babuyiselwa lapho esethethe intambo zombuso. Ingcitshi zithi ukulwisana lokhu lokhe kukhona noma abanye bengakhulumi ngakho kangako njalo kubandla eliphikisayo kulokulwisana ngaphakathi kulokudonselana amandla. Amabandla la akhengelelwe ukusebenzelana labasekeli babo abakhona njalo ezama ukuhuga abanye njalo iZANU-PF ivame ukunqoba emaphandleni alesisabelo ele MDC linqoba edolobheni. ngokubunjwa kwebandla eliphikisayo le-MDC ngomnyaka 1999 likhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai. Lesi sigaba lalilokhu lilabakhokheli-ke abanodumo iZANU-PF iziphethe, laloba kwakulokudonselana kubangwa isikhundla kumaqhuku akhiyeneyo ebandla linye. Ngakho-ke ngokhetho luka-2000 i-MDC yenelise ukuhluthuna izikhundla eBikita edolobheni leMasvingo, okuyinto eyazondisa kakhulu iZANU-PF. Yaqala ke ukuhlukumeza abasekeli bamabandla aphikisayo. Kukhetho luka-2008 iZANU-PF yayangiswa ngokuthathelwa ke izikhundla ezinenge kukhetho lokudinga amalunga edalela ephalamende ezingabalitshumi ke lane. Abantu bahlukumezwa ngamandla njalo abanye baze bafela kulolu dlakela. Ngokhetho luka-2013 iZANU-PF yaphenduka isilolanga yathatha njalo izikhundla zonke eyayithathelwe yi-MDC yaphinde yengezelela. Ingcwethe esicubungula ngezombusazwe zithi lanxa i-MDC yanqotshwa ngo-2013 ilakho ukunqoba lonyaka njengoba kulokudoniselana kuZANU-PF ngemva kokuhluthunelwa intambo zombuso kukaMgabe. Ucubungulo ezombusazwe umnumzana Masimba Kutshera uthi lesi sabelo siqakathekile ukuthi ibandla elizathatha izihlalo zaso lingaphumelela linqobe.
Ubona njengani kuzaba le betu enkulu kakhulu eMasvingo. Okwakhathesi iMasvingo khanya njengani abantu abaningi bafuna ukuthi iMDC ingene. So iMDC ingazuza ama-seats amalinganyana ukudlula i-2013. Bona njengani abantu baseMasvingo babuhlungu uthi kwaba ne-violence. Njalo uyakwazi ukuthi i-factionalism eZANU-PF ilokhu ikhona eMasvingo.
abeZANU-PF bathi balethemba lokuthi bazanqoba njalo lonyaka eMasvingo, kodwa abe-MDC bona bathi lonyaka baledlamzane lengezelileyo ngenxa yokuba balomkhokheli-ke osakhulayo. Ngalokho bakhangelela ukuthi bangathola-ke ukuvota okukhulu kuvela kwabasakhulayo. Osakhulayo eqhuba izifundo zezombusazwe uMongove Sudungwena uthi abatsha baqakathekile kulolu khetho.
Ungakhangela ngisisuka last year kuze kube le this political development that happened. Abafundi abaningi even lama youths amaningi kakhulu aqala ukuba le lokufuna ukuphatheka kakhulu endabeni zepolitics. Kwaba lokukhwela kwenumber yabantu abaregister ukuvota especially from the young people. Kwaba lokufuna intshunkuntshu yokuthi lathi sifuna ukuparticipate.
Abatsha abenelisa ukubhalela ukuvota babikwa befika kusimo sokungamajumi ayisithupha ekhulwini 60% yabantu ababhalisele ukuvota elizweni lonke. Isabelo lesi silabantu ababhalisele ukuvota abafika kunkulungwane phose amakhulu ayisithupha. Laloba iZANU-PF yathanyela kukhetho luka-2013 eleMDC lanqotshwa endaweni ezinjengeGudu West leMwenezi lonyaka. Lokhu kulakho ukuguquka njengoba amabandla womabili eselabakhokheli-ke abangayisibo abakhankasa-ke kulowo mnyaka. Ngemva kokungena esikhundleni kukamongameli Mnangagwa, amabandla aphikisayo sekhanya-ke ekhululekile ukukhankasa ngokuthula endaweni zonke zelizwe. Ngimele iStudio 7 eHarare, nguMaphitha Ntande.
Lo umbiko oveza imibono kahulumende welizwe leMelika. Mhlaka 27 ngoNhlolanja ngomnyaka ka-2014, amabutho avela kwele Russia ayegqoke izembatho zempini njalo egodle imibhobho eyesabekayo angena elizweni le-Ukraine endaweni ebizwa ngokuthi yi-Crimean Peninsula. Ibutho leli lahluthuna intambo zombuso okuqela idale le-Supreme Council of Crimea. Lokhu kwalandelwa yikugcotshwa kwabantu abayizikhothamade zelizwe leRussia. Konke lokhu kwenziwa ngendlela engekho emthethweni. Unkosikazi Nikki Haley, omele ilizwe leMelika kunhlanganiso yamazwe wonke emhlaba jikelele e-United Nations, utshele umhlangano we-United Nations Security Council ukuthi awuqondanga okwenziwa lelizwe leRussia e-Crimean Peninsula. UHaley uthi iRussia isixhabanise abantu okumangalisayo kwele Crimea, lapho kulabantu abangasatholi khona ukudla ngemfanelo lokunye okufanayo. Ukulwa phakathi kwebutho leRussia lamabutho kahulumende wasuswa embusweni uqhubekela phambili endaweni eziningi ezigoqela isabelo seDonbas. Loba nje elerashia lipiga ukuthi libasela impile. Kusobala ukuthi impile yakaliswa irashia. Eloke ikutaza ukuthi kube lokulwisana endaweni ezijeneyo. Amalicacha asempumalanga kwele Ukraine. Abikela wonke akwenzayo kwerashia. Njalo ilizwe lerashia yilo elidingela amalicacha la izikhali lokunye okufanayo. Izimota ezithwala imibhobho emikhulu evela kwele Russia yiyo esetshenziswa eCrimean Peninsula. Uheli uthi ilizwe leRussia lingalungisa konke lokhu ngokuvuma ukuthi libasela impile. Izithezo zenoto ezafakelwa ilizwe leli kazisuze zisuswe nxa iRussia ingaphumanga elizweni lelo. Ilizwe leRussia lephula imithetho ebona ngokudlelana kwamanye amazwe lize liyengena kwele Crimea. Lo bekungumbiko oveza imibono ikahulumende welizwe leMelika.
Abalandeli bomdlalo wenguqu bathi sokubaphuzele ukuqala kwemidlalo yezizwe zomhlaba yona ikhangelelwe ukusungulwa okusemthethweni kusasa elizweni laseRussia. Intathe yezindaba yezemidlalo uJoseph Njanji usibhalo ludaba ngogcweleyo.
Umncintiswano wenguqu wokudinga ilizwe elizintshantshu emhlabeni jikelele ukhangelelwe ukuqala kusasa elizweni leRussia usiyafika emaphethelweni mhla zilitshumi lanhlanu kwenyanga kaNtulikazi. Unkosazana Catherine Siziba uthi ukuba khona kwale midlalo yezizwe zomhlaba kutsho ukuba sekuzavuka iyimpi kubangwa ukuba kubukelweni ezindlini phakathi kwabesilisa labesifazane.
Sesiyathwala nzima ke lapho esindlini since World Cup isiqala. Sabe sesifosed ukuthi nabanye sibukele but sithanda ukubukela wethu ama-programs.
Amaqembu amela amazwe angamachumi amathathu lambili yiwo azaphatheka kule midlalo njalo lawo angagoqela ngamachumi amathathu lanye wona athole ilungelo lokuyadlala kwele Russia ngemva kokunqoba komncintiswano ephutshelwe kumazwekazi yathiyeneyo kanye lalo ilizwe liqoqela imidlalo ele Russia. Intatheli zindaba ezemidlalo uNesh Mgogoyarira uthi abalandeli bomdlalo wenguqu sebehle balungiselela ukubona le midlalo ngokubhadala inhlawulo zikamabonakude ngoba bengafuni ukukhutheka.
Sibona abaningi sebelungise kumbe sebebhadalele omabonakude wabo ukuthi yesu ukuthi bebezabukela iWorld Cup. Njalo sibona ukuthi amantiningi likhanya likhangelele iqembu eleBrazil, eleArgentina, eleSpain kanye leEngland ukuthi elinye kwakhona phana yikho elingathatha. Njalo bakhangelele umdlalo dali oye Afrika odlalela iGibraltar ukuthiwa uMosala ukuthi laye mhlawumbe engayenza izimanga.
Amanye amazwe amele izwekazi laseAfrika kumidlalo yalonyaka yezizwe zomhlaba ngagoqela lona ele Egypt, ele Nigeria, ele Morocco, ele Tunisia kanye le Senegal. Loba kunamazwe amahlanu amele izwekazi laseAfrika, unkosikazi Faith Ndlovu uthi yena uyabingisekela iqembu leSpain.
Thina sesiredi sesilinde iWorld Cup ngapha. My favorite yam vele yiSpain and I'm happy ukuthi sikhona. Disappointed nje ukuthi iItaly kayikho this year.
Iqembu elimela ilizwe laseGermany yilo eliphethe isicoco ngemva kokunqoba kumidlalo eqhutshelwe elizweni laseBrazil ngomnyaka ka-2014. Iqembu elimela ilizwe leZimbabwe kalizange liphatheke kumidlalo yokudinga amazwe azaphatheka kulo mncintiswano njengoba lamiswa inhlanganiso yeFIFA ngoba lingakhokhelanga umqeqeshi oyisizalwane selizwe leBrazil uValinos imfanelo zakhe. Iqembu elimela ilizwe leRussia lizadibana neqembu elimela ilizwe laseSaudi Arabia emdlalweni wakuqala walo mncintiswano kusasa. Imele iStudio 7 ngoBulawayo uJoseph Njanji.
Ngehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Uhulumende weMelika uthi ukhathazekile kakhulu ngokungenela kwezombusazwe okwenziwa libutho leZimbabwe osokudinga ukuthi lifakelwe imigoqo lapho lifisa ukungena kwezombusazwe. Umthethwandaba ophezulu weHigh Court usunqume ukuthi kumele luthethwe ngesiphangiphangi udaba lokuthi ugwalo lwe-voters roll kanye lependa izasetshenziswa kudlule kuhlelo lwe-tender. Siligqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.